Yengibona ufanele ubane ngincintise ukuba ngu-councillor ku-ward 5 koBulawayo ngoba nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local zozimbi local government iyemqoka njalo eqakathekileyo ekuthuthukiseni izindawo ezitshiyeneyo. Ama-local authority ayabamba isikhwama le-budget njalo ayakhangela inhlelo ze-service delivery, ayakhangela inhlelo zokubana uzulu uhlezi kuhle. So mina ngibone kufanele ubana ngincedise ukuze nami ngincedise ubana uBulawayo abe nguBulawayo esimaziyo, abe nguBulawayo othuthukayo, abe nguBulawayo njalo obukekayo. Ukuze lokhu kube into eyenzakalayo, ngibone kufanele ubana nami ngime ku-ward 5. U-ward 5 i-ward enkulu, u-ward 5 ule industrial area, ule low density, ule high density, usukele Tshabalala extension, aqume ngene Manda, angene njalo eMiddleton West, Bellevue, Morningside, Stotjiwe, ingxenye yeFarmona, Hillside West, Hillside South, Palm Green. So i-ward enkulu kakhulu. Nxa ngisanelisa ukubana lami ngincedise khonapho, ibona lami ngibencedisile ekuthi ngithuthukise uBulawayo.
Okuyini okuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ngincintisa khona?
Ngithembisa ukubana ngizasebenza lezakhamizi, ngibe le mhlangano on a regular basis lezakhamizi ukuze sibone ukubana singancedisana kanjani kube le-service delivery enhle koBulawayo. Okwesibili, ngibona kufanele ukubana amasuburb onke la yi-13 ward 5 abe lama-development plans akhangela i-short term, medium term, long term. I-short term sikhangela into ezingenzakala njengokuhlanzeka kwezindawo, ukuhlanzeka kwesigaba. Ukulungisa khona lokho okungalungiseka, ama-street signs amaningi awasebenzi. Ukulungisa khona lokho okungalungiswa, ama-street signs, ukulungisa izakhiwo ezifileyo. Okwesibili, medium term sabe sikhangela ukulungisa okufana nalezibane, ama-street lights. Ama-street lights amaningi awasebenzi, ama-storm drain imigelo njalo ayisebenzi. Lokhu yizinto ezilungiseka. I-long term sesikhangele ukulungisiswa kwezakhiwo ezikhona phela eziningi, sikhangele njalo lomgwaqo ubana kulungise umgwaqo ward lapha esikhona, kulungise njalo lama-recreational centers ngoba vela khona kule Bellevue recreational center, kube le njalo le-municipal. Njalo sama-projects amaningi khona esigabeni, amaningi aphelele endleleni. Ngile nkangelelo ukubana avuselele njalo kube nama-projects amaningi amatsha azancedisa omama, ancedise njalo labasakhulayo.